tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngomgqibelo mhlaka 29 kuNhlolanja ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sikhangelele ukuphetishina iZimbabwean government, siphetishine iSADC, siphetishine iAfrican Union, siphetishine United Nations, siphetishine uQueen ngokwakhe ngiyandi, siphetishine iBritain njengama-colonizers ethu, lamanye ama-neighboring countries akokelo South Africa, Botswana as individual countries.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhube umhlangano walo omkhulu we-rally eChabalala Hall namuhla, lapho elitshele abalandeli balo ukuthi lizakwazisa amazwe omhlaba kusukela kusasa lisebenzisa i-petition ukuthi alisafuni ukubalelwa ngaphansi kombuso weZimbabwe.
Izale isibulele kakhulu ngoba esitolo kakungeneki. Vele kakula into ethengekayo, akula mali. Sakwazi ukuthi sikwenze sikuthini indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima. Ngoba elime kathe ezingezulu loleli ekhona ebantwini la.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla. Lanxa inhlanganiso yeWorld Food Programme iqalisile kulinyanga ukuncedisa abanye, iningi lithi alikutholi lokhu kudla. Amapholisa namhlanje agombolozele indlu kamnumzana Job Sikhala ongumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC, abopha abalitshumi lanye njalo atshaya abaningi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapholisa namhla agombolozele indlu kamnumzana Job Sikhala ongumsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC, abopha abalitshumi lanye njalo atshaya abaningi. Lokho kubikwa kuza ngemva kokuzama kwabatsha bebandla le-MDC ukuzivikela kwabanye babo bezanu-PF abakade befuna ukuhlasela umuzi kamnumzana Sikhala bemethesa icala lokubangela ukuthi eleZimbabwe lethese izijeziso zenotho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amapholisa atheling to the hitcher ye tear gas uxotsha abatsha abakade belele endlini kamnumzana Job Sikhala eSt Mary's eChitungwiza. Abatsha be-MDC bathi bebesekela umnumzana Sikhala obesethuselwa intsha ebandla leZANU-PF ebikwe ngaphansi kwenhlanganiso ye-Concerned Citizens Forum ngemva kokuveza ukuthi iza kuya emzini kaSikhala iyetshengisela. Abaningi abagucela isikhulumeli sabasha kwe-MDC umnumzana Stephen Chuma babotshiwe njalo baseSt Mary's Police Station. Ibhasi yeZupco ebisiya edolobheni leHarare isuka eChitungwiza ishaye ngamatshe njalo abakade beyigadile babanjwa ngamandla ukuthi behle. Indlu kamnumzana Sikhala ibigonjelezelwe ngamapholisa kwelanga lonke namhlanje. Lokhu kuveza kumgcini sihlalo wabatsha kubandla le-MDC umnumzana uBase Sithole.
Kunzima ukuthi sibone ukuthi bangaki ababotshiwe ngoba abanye babo ngabasibo bebandla lethu. Asikwazi ukuthi bangaki ababotshiwe bafika ichumi lethu.
Ekhuluma ngalolu daba unobhala wezomvikelo kwe-MDC umnumzana Emmanuel Chimwanda uveze ukuba kunabaningi abalimeleyo. UChimwanda uqhubeke wathi njengebandla kabacelanga ukuthi amazwe aphesheya ethulele leZimbabwe izijezo zomnotho.
No, there is no way.
Akula ndlela umuntu angatshela ilizwe leAmerika ukuba lifake izijeziso. Izijeziso lezi zesa ngenxa yokungahlonishwa amalungelo abantu.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyati uthi ngempela kulabatsha abathengizeleyo bebangela ukudlakela njalo babotshwa. Ugcizelele ukuthi babulele iwindi lebhasi yezubukho wakhuthaza ukuthi abezombusazwe kufanele belondolozwe ukuthula. Akusiwazweni amazwi akhe.
Yes, we confirm there were some youths who went on a flash demonstration. They bent the tires, they damaged the windscreen of a Zupco bus. Police moved in and arrested 11 people. And we urge members of the public, we urge political actors to engage in lawful activities so that at the end of the day, we assist in the maintenance of peace.
Kula le conference citizens forum. Lali chereza kuya endlini yomkhokheli we MDC uMnumzane Zonchamisa. Gokuthi emasingo kana lezi njini zabaphathi ntambo zaleli bandla ezivalisela umnumzana Tendayibithi eHarare lomnumzana Sikhala bebethela icala elifanayo kodwa isiphatha amandla sanihlanganisa umnumzana Taurai Khandishaya utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi abasayi kuqhubeka ngohlelo lwabo ngoba ibandla leMDC selingenela kulo kodwa ugcizelele ukuthi ibandla leMDC lilomlandu kudaba lwezitshenziso zenotho ezethulelayo leZimbabwe. Umnumzana Chimwandu wazise ukuba uSikhala kakabusha kodwa bakhathazekile ngokwenziwe ngabatsha bebandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lemthwakazeli Republic Party liqhube umhlangano walo omkhulu werally eChabalala Hall namuhla. Lapho elitshele abalandeli balo ukuthi lizakwazisa amazwe omhlaba kusukela kusasa lisebenzisa ipetition ukuthi alisafuni ukubalelwa ngaphansi kombuso weZimbabwe ekuqhubekeni komkhankaso wabo ukuthi elikamthwakazi kufanele lizimele lodwa njengelizwe. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulomhlangano umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthe bazaphuma ijumo kusukela kusasa bekhankasela ukuphuma ngaphansi kombuso welizwe leZimbabwe.
Siyabonga kakhulu sinanzelela ukuthi idaba lethu asodaba oluncane yikho sikhetha ukuqala sithola ama-signatures esizawa yenza fika 20,000 bese siwahambisa kunhlangothi zonke ezilokwenza le ndaba yakomthwakazi. Sizitshela ukuthi inyanga leyi siyaphela uMarch njengoba sinqala nje kusasa after 31 days 20,000 signatures sike sesilayo bese siqalisa-ke ukuyatshela umhlaba ukuthi hayi sesifuna ukuphuma eZimbabwe ngoba kuzabe kule evidence yokuthi abantu bakomthwakazi basayinile bathelefoni elizwe labo.
Umnumzana Moyo wengezelele wathi badinga ama-signature abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili abayisibonelo senani labantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi abazawasa kwamanye amazwe bewazisa ngohlelo lwabo.
Sikhangelele ukupetishina iZimbabwean government, sipetishine iSADC, sipetishine iAfrican Union, sipetishine United Nations, sipetishine uQueen ngokwakhe njani, sipetishine iBritain njengama-colonizers ethu, lamanye ama-neighboring countries akho kuphela South Africa, Botswana as individual countries.
Umqondisi wenhlelo webandla le-MRP umnumzana Patron Xaba uthi lolu ludaba olumqoka njalo bazimisele ukuthi bazimele bodwa njengelizwe elikhululekileyo.
Lodaba luqatheke kakhulu sesizimisele ukuthi sizimele sisodwa njengelizwe elikhululekileyo. Sikhangele ukuthi amazwe omhlaba i-international lobbying izaba luhlelo oluzajoyina amanye amazwe e-Afrika akhululekileyo njengabo-Namibia, njengamazwe afana labo-Lesotho, amazwe afana labo-Botswana, simi lathi sizimele sisodwa.
Unkosikazi Sibongile Latifa Banda, umgcini sihlalo wabesifazana kubandla le-MRP uthi uhlelo lolu luzaletha inkululeko.
Silubona lukakathekile ngenxa yokubana luzasenza sikhululeke, kusenze sikhululeke kwamthwakazi. Ngoba sinanzelela ukuthi kule mizamo eminingi ethile ezama ukuthi isincindezele singayiphambili babuye bakhohle ukuba thina esikwenzayo asikuceli eHarare, thina sikucela eBritain, asikuceli futhi leBritain, siyakudemanda because it is our right.
Isikhulumi Umeli sabesifazana kubandla le MRP unkosikazi sithemba kuye moyo uthi uyalusekela uhlelo lolu ngoba yibo abazwa ubuhlungu njalo bafelwa ngesikhathi sombhuqazo weGugura hundi.
Ipetition le kunyomongameli iqakathekile kakhulu ikakhulu kithi thina abantu bakomthwakazi ilosizo kakhulu ngoba yithi esafelwayo yithi esakuzwayo ubuhlungu kunje kunje nje asilabazali asilabomalume asilabogogo yithi okumele thine sikhona siyisayine lipetition ngoba ikhulumela labo ababulawayo ngesikhathi seGugura hundi ukubana asithokozi ngalokho okwayenzakalayo ngesikhathi seGugura hundi sibuhlungu futhi esikufunayo ukubana sithole ama-signatures angafika 20,000 ukwenzela ukuthi laba bantu abafaya bengakhulumanga namhlanje sibe yithi esibakhulumela ngoba sisayinela ukubana siyalifuna ilizwe lethu siyawufuna umthwakazi ngoba bafa befela ilizwe labo thina so esikhona esiphilayo sifuna ukugcwalisisa injongo yabo abafa bengayigcwalisisa ngoba
ibandla lemthwakazi Republic Party lenelise ukuthola ama-signature edlula amakhulu amahlanu njalo lithi lizangena kuzo zonke iziqinti ezikomthwakazi lasenkabazwe lidinga usekelo ukuze liye kwazisa amazwe omhlaba ngesinqumo elisithetheyo njengoba umbuso okhona elizweni ulobandlululo locuku. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eChabalala Hall ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa kube mbula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala ilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla. Lanxa inhlanganiso ye-World Food Program iqalise kulinyanga ukuncedisa izakhamizi ngokudla, iningi lithi alukutholi lokhu ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye lenhlanganiso ye-World Food Program WFP, kodwa lokhu ukudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela, okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala. Unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi nje leyo akwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu zila indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi sokuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane Mnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla.
Ajengaba izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo igubhuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise.
Idlala isibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthi indlala ihlasele abantu abanye baphuzile ubulima nkobe lime kathesi ngezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali yasawungakwazibona 10 kg yafika kubo-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi 10 kg nge 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono.
Unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP.
Indlala le enkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhele engenile yomuva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisithiyagalombili 7.7 million badinga uncedo lokudla. Okwamanje linhlanganiso incedisa inani labantu eledlula izigidi ezintathu ngokudla elizweni lonke jikelele. Kusenjalo kolunye udaba izakhamizi eGwanda sezigcothoze inyathelo eluthethwe luhlangothi lomanzi olweZimbabwe National Water Authority zinwa. Elokuhludunela umasipala waleli dolobho izimota ngenxa yesikwelede. Isikhonzi somthethwandaba waphezulu sathatha izimota ezifika phose ithumi ezigoqela ezokuthwala abagulayo nezokucitha umlilo ngenxa yesikwelede samanzi osekuthiye izakhamizi sengozini. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi lokhu akulunganga.
Ngothi kungaba nomlilo kathi simlilo siyawucitha ngani? Kungaba emergency yoku esibhedlela umuntu uyahamba ngani yikho lapho esile issue khona. Secondly, kade sathi izinwa le councilor baqeda umsindo wabo and zabanika isolution ukuthi umsindo bawuphele ngokuthi izinwa ihande over iplant yokuprocessa amanzi kucouncile yeGwanda. Sicela ukuthi indaba le ilungise iphele, sifuna ukuthi indaba yamanzi le ilungiswe once iphele kuhlala kuliwa phezu kwethu kanjalo.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Justin Majale uthi isikwelede lesi sasile minyaka kodwa baphakathi kokukhulumisana lezinwa ukuze baxazulule lolu daba.
Isikweletu sezinwa ngisakudaladala kusukela ngesikhathi laphana uJomba azakhansele isikweletu ebantwini kodwa azakhanselelanga ikhansili lezinwa. Kodwa kuqakathekile ukuthi njengengathi zikahulumende sixoxisane sibone ukuthi udaba lwakhona lungayi singaluphatha njani. Umangalisekudlanxa mzala bezothola isikweleti bathatha even izimota zenezi ezithizngamadonation ezinjengezomlilo ama-ambulesi kanti-ke kukhona ezinyeimpahla ezinjengezindlu abangaku-athasha o
ethi khulumeli sezinwa unkosikazi Majori Manyonga uthi udaba leGwanda lusezandleni seziphathamandla zogatsho lubona ngezokulima esingenelisanga ukuxoxa lazo. Okwamanje umasipala othenga amanzi ezinwa abesethengisela izakhamizi osewudala ukuthi umthelo wamanzi kuleli dolobho ube phezulu kakhulu kulamanye amadolobho. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isilesikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Siqoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho esikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona ama-communities abo behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyaba ukuthuthukisa izama kubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma councils as in the council you know why the city council sitting the city council siyabagquma abanye bakhona sebaba ngaba councillors from being ama shadow youth councillors so yikho okunye singathi sesisebenzile njenge NYDT kuba osisa abasakhulayo labo silama esithi ngama leadership trainings labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane benika imbono yabo emphakathini emhlanganweni engabe senzakala emphakathini engabe senzakala kobulawayo emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke so siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT uyakwanisa ukusibhalela ku email yethu youthsiminfo@nydt.com kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela yena bese ukusibhalela ku Kelly futhi le email elithi youthsiminfo@gmail.com bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho kuzaba lomuntu ezabaphendula ebatshenge ibanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuzani PF, silawa ama youth akuMDCT, silawa ama youth akuMDC Alliance. Silawa ama youth avela kwinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina wethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kwinhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, lila.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa nonkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi abantu baphila njani kuleli dolobho kulandela umbiko wekhansili othi ngenxa yokusilela kwamafutha epetrolo ledizili ayiseyi ukufeza ezinye imfanelo zayo.
Hayi, bekungcono kakhulu. Ngenze ke ngikhuluma amangathi kuye kungcono belezama ngendlela zonke ngoba izivi bezivuthwa zithathwa zibe zonke ngesikhathi esifaneleyo. La ungakhuthi ukuthi ufake phandle uyabukhuthile. Bekungcono ngaphandle kwazo zona ezitishi nje ezidubuka ngokuphelele from kubona kudityele sezidubuka. Kodwa bekungcono kakhulu ilanga langolwesihlanu lonke bekumele ukuthi sibone ilori liyana isidlula sidobha isidobha ongamasaka sidobha amaplastic sithatha izili ihamba nayo noma bekungabe kukhutheka kodwa bekungabi into eyenzakala ngokuphela. Ibiyinto engabe ungakhuthi izike yedwa kodwa kusasa kwakhona ngakhulunywa babuye bazozama ukuthatha izili zonke zona lezo ababe bengathathanga.
Ngalokho kokuthi abantu bezigcinele izibi endlini-ke kuyasebenza?
Akusebenzi. akusoze ngisebenze ukuthi ilokithi lonke bese lapho kunesikhala nje sokuyadapa kuzabe sokudansa kuzaba lama refugees ama refugees jamsa amaningi njalo kuzaqhamuka umkhuhlane kakhulu kuzagule okholeka labo diarrhea yonke nje imkhuhlane le engcekeza izaqhamuka ngoba kunjenje ukumane sizizi kunzima abantu bebevele bephendula ahlabelahlabelahla kodwa ngokubana izibi bezithathwa bekulelanga lokuthi ziyathathwa bekusenza kube lula lokuthi kwephule khonokhu kungabi kuningi kakhulu kulahlwa kwezibi nje noma nga sekutho ukuthi sizaba lama-refugees jampa amaningi kakhulu.
Ukhweziwe imithelo ikhathaza njani abantu?
Imithelo yonke kutho ukuthi yonke nje ephathelene leze-service delivery oyekebibhadala khonokho ama-national ukuthathela izibi amanzi yonke njengoba siya amanzi siyawasebenzisa yonke kukhweziwe okuzakhathaza izakhamizi ngoba bezivele zisehlulele iningi labantu bebenganelisi ngoba bebezama ukuphosela okuncinyane bekungcono kulalokho esesikufakele ngoba veleni 289 ngayithatha ngaphi bakithi mntanami ngenyanga ukuthi ngiyifake ngini bashabala besidlalela empopho bakuforumthi kumbe laba babamaloja abazonelisa bazakhulumisana bonelisa ukuthi bafake leyo ma amanzi ngomeke abesengcono kodwa nje abantu bekekhala ngokungahlambuluka ukuthi ahlambulukanga ahlanzekanga abuye brown elombala ongamuhle uyakwazi ukuthi amanzi kumele abeklinyenzele abe mahla uthiwa natha la uwathokozelile abe nombala wona le ukuthi hhayi abedaka batho sibabuza ngoba intanga bathi hhayi udaka kodwa kakilimazi ngoba bafaka lwana umuthi ohlambulula lona lelani udaka ukuthi lungalimazi abantu.
Sakhuluma layo i-council isitsho njalo ukuthi amanzi lawana lanxa engabukeka inganale ngcekeza awagulisi manje abantu bayawejayela yini?
Akunanto abangayenza abantu ngoba amanzi lempilo amanzi ayafuneka aqale abagulisi abantu bake bahlupheka ngawo amanzi lami zisizise sesaphapheka nje singibulawayo sichele nzima ngezii kodwa kuthetha kusiya kusiya ngehla ngoba ishenye into ngajwayela vele ukuyisebenzisa icina ivumelana lomzimba besystem ukuthi hhayi lokhu vele kurayithi bagcina abantu hhayi sekungani kungcono kungcono kodwa lokho eyibrown kodwa sebesiseli nje phela ukuthi bafake umuthi engeyikho sokuselapha.
Imbiko leyi eyokuthi councilor iseyikwenelisa ukufeza zonke imfanelo zayo iyafika yini kuzakhamizi?
Ibingakafiki kuhle lesi sazi nje abalutshwana sizama ukuthi sikhulumisane lezakhamizi ezinye sizela ukuthi emadoda lapha kuzaba nzima sekudingakala ukuthi sibambane njengezakhamizi abanye besesiqalisile ukukhuluma ngakho ukuthi heyi lapha kube kunzima mina labomakhelwana bami bembatshela ukuthi angikwazi ukuthi izibi zethu sizazibamba njani ngoba izisiqokocela sendaba abantwana yabaza amadampu bayathambi zababona sebebambele nalokhu kungakezi ukuthi khona nje kuzabhoda kufike ebantwini bonke jikelezi.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Kolunye udaba umkhokheli webandla le-MDC unkosazana Thokozani Khuphe ulandule umbiko oyethulwe ngumnumzana Jonathan Moyo owayeyisiphathamandla sebandla le-ZANU-PF ukuthi ibandla lakhe lacela imali kumnumzana Moyo labanye bakhe abazakala ngokuthi i-G40 eSouth Africa ithume umnumzana Witness Dube. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Khaliphani Phukeni wethule umbiko ekulandula lokhu esithi umnumzana Dube waya eNairobi ebizwe ngumnumzana Moyo wayefuna ukuthi unkosazana Khuphe ayekele ukulwisana lomnumzana Chamisa bebanga ubukhokheli be-MDC. Umnumzana Phukeni uthi i-MDC ayimlalelanga umnumzana Moyo ngoba yahle yaqoqa umhlangano wayo we-Extraordinary Congress. Embikweni ofanayo umnumzana Jonathan Moyo unyathele ibhanga le-RBZ ikhonzi ngokuthi linikeze indodana kamongameli Mnangagwa uFarai Mlotshwa imali ngokungekho emthethweni. I-RBZ layo yethule umbiko ikuphika lokhu. Indikimba yombiko kamnumzana Moyo owethulwe ebulenjini beTwitter ibiyukuthi iziphathamandla zebutho zilwisana lomongameli Mnangagwa. Singakazikhethi ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. amapolisa ahlasele abatsha ade besendlini ngamnumzana Job Sikhala umkhokheli webandla le-MDC. Hayi ke siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.